angiyiboni ilicebo elihle. Ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu, abone ukuthi bonke abantu baphephile, ngenxa yokuthi khumbula ukuthi uma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi. So uma belimaza umnotho waweSouth Africa ngenxa yama-foreigners, babe besenza into engekho right. So thina sithi u-government weSouth Africa akayingene le nto, ayikhuze ayikhalimele, ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle eSouth Africa abangela inkinga. So thina sithi u-government weSouth Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo, kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke, njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ungasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihleze njani, alichaywa luvalo na nxa lisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyasichaya kakhulu, ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana, sihleli nemuli zethu. So ngizathi mphumile ngisiye emsebenzini, ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha engabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport, ngithi amatekisi abagibela besiya emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu, ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana nani usiya emsebenzini. Kuze kube ngcono kulaba abahlala endaweni ezifana lasemakhitshini ebalungwini, ngoba lapho kungathi kusaphephile, udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana lasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube nesivuka mpuza abantu bagijima okwesikhathanyana. So asiphephanga. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela labo bayehlise udlame, ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya labo ekhaya abafowabo, thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni. So lento le ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya sicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, ukwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eliright ngelokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa gebe sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenza inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenze ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.